Eyi, kunobunzima ngathi nje sibashayela ihlombe ukuthi sibe phansi iminyaka engu-20 sikhulisedlule kancane. Kodwa-ke kunobunzima xa sikhangele indlela abaseyihambile njengebandla, wakhangela ukuthi selihlephuke kangaki eminyakeni engu-20 eyedluleyo. Kusho ukuthi uma singa-ede eminye engu-20 lizehlephuke more than double okade zaphela. Kungathi kukhona ukungahambi kuhle kwathi iseshini nomnye ibandla. Okumele kulungiswe internally. Ngicabanga ukuthi kumele bahlale phansi njengebandla bakhangele ama-weakness abo internally. Ngoba esingathi sithiwa i-precedence esiyibonayo ukuthi every 5 or 6 years kuba le-likelihood kuba lokwehlukana okungabonisani kuhle inkokheli okukhombisa ukuthi kungenzakala futhi emvaba njezayo. So ngicabanga ukuthi mina ibandla le-MDC ingahlale phansi. I-anniversary le kumele ibe isikhathi sokuthi bahlale phansi kumele bazona amakhwakho khangele ukuthi kanti balahleka ngaphi. Ngangiphuma phandle bengikhangela ngabo umsebenzi wabo umalekhona selikudalo uyananzelela ukuthi imbala edlulile kule ndawo ze-corruption ngelevel wenzakala khona kunokelitize emadolobheni kakhulukazi ikeyibo ukuthi abakhokhelayo. So konke lokho kuyaninda ingcekeza ebandleni labo. Iyadingeka ukuthi bahlale phansi bakhangele nxa bisho ukuthi ngempelampela bafuna ukuthiyithathe intuthuko lezimpilo engcono ebantwini besibasezifabo.
Bakhona abathi owayengumongameli welizwe uMnumzana Robert Mugabe ibizo lakhe seligcone ibandla le-MDC ngoba kwaphuma imbiko yokuthi wayengani uyalisekela. Uthini wena ngalo?
Usho kahle ngezinye zezinto engisho mina ukuthi njengebandla kumele zikhangelwe zela phakathi kwabo ukuthi kanti vele abakufunayo yikuyini. Ngiyabona ungaba kudlelanga lomunye uMgabe owaziwa ezazithondikazi mangeke kanjalo. Nxa wena usufuna ukuthi uthaye isibobota lomuntu onjalo udlelane laye kumbe abe sekuthi sekela awufuna ungamthoni uyabe uzama ukuthini.